Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 15 ngwabakazi 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
she can be arrested, but if she came here with diplomatic passport.
Kuyeneliseka ukuthi abotshwe, kodwa nxa engene kuleli esebenzisa ipassport yeziphathamandla zikahulumende, iyamvikela ekuthini abotshwe.
Unkosikazi Grace Mgabe obemele aye emthethwandaba weSouth Africa phezu kwecala lokutshaya osakhulayo kasayanga.
Father Pascal's slaying in recognition of his sterling contribution to the liberation.
Father Pascal's slaying unikezwa lesi sicoco nje kubonwa imisebenzi yakhe emikhulu ebalisa ukusiza uZulu ngesikhathi kulwiwa impi.
UZulu eHarare umanyene labanye ilizwe lonke kunanza usuku lokuqakathekisa imisebenzi yabezomvikela olwe Defense Forces Day. Uhulumende wethula umbiko oveza ukuthi ulesikweleti sezigidi ezingamakhulu amane zamadola i-$400 million kubomanisipala beZimbabwe yonke ejikelele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Unkosikazi Grace Mgabe, umkamongameli weZimbabwe obemele aye emthethwandaba lamhlanje phezu kwecala aletheswayo lokutshaya omnye osakhulayo owesifazana ngemva kokumthola elabantwa bakhe lapha abahlala khona ehoteleni eSandton eJohannesburg kasayanga. UBenedict Nhlapo uthi ukuthukuthela okwenziwe ngabantu beSouth Africa ukutholakala kokuthi imbiko kahulumende ebithe usezinikele emapholiseni njalo uzamiswa phambi komthethwandaba ibingeyamanga.
Umphathi ntambo ogatsha lwezamapholisa kweSouth Africa uMnumzana Fikile Mbalula utshele bezindaba ukuthi inkosikazi Grace Mugabe usevumile ukuthi uzazinikela emapholiseni abesevela emthethwandaba ngecala lokutshaya inkosazana Gabriela Angels.
Not under arrest because she cooperates and handed herself over to the police.
Yasabotshwanga ngoba uhle wazinikela emapholiseni. Lokho yikho okwenze ukuthi kungasadingeki ukuthi amapholisa ayembopha.
Ngemva kokuvela kwembiko ephikisanayo ukuthi unkosikazi Mgabe uzamiswa kuphi umthethwandaba, kuye kwavela omunye umbiko othi usehlulekile ukuziletha amapholiseni, kodwa wakhetha ukuthi amagqoda akhe akhulumisane lamapholisa. Lokhu kulethe ukuthukuthela kakhulu ngemva kokuthi imbiko yokuthi usezinikele emapholiseni yethulwe umphathi ntambo ogatsha lwezamapholisa. Kodwa ngaphambilini uMnumzana Mbalula ubekubeke kwacaca ukuthi kungaba lo hlupho ukubopha unkosikazi Mgabe.
She can be arrested, but if she came here with diplomatic passport.
Kuyeneliseka ukuthi abotshwe, kodwa nxa engene kuleli esebenzisa ipassport yeziphathamandla zikahulumende, iyamvikela ekuthini abotshwe. Kodwa ke lokhu akusho ukuthi angeke abotshwe, kuyeneliseka ukuthi abotshwe.
Kodwa ke izingcitshi zomthetho zithe akulanto evimbela ukubotshwa kwankosikazi Mgabe njengoba engezanga ngomsebenzi kwele South Africa. Ekhuluma labezindaba unkosazana Gabriela Angels uthe unkosikazi Mgabe umbhaxabule kabuhlungu ngesikhathi ethola yena labangane bakhe belabantwana bakhe abangabafana abahlala eJohannesburg ngesonto ntambama.
Ngitshaywe ngunkosikazi Grace Mugabe, mina labangani bami ehoteleni kanti abalindi bakhe bebemile bebukele. Bengingazi ukuthi lumama ongitshayayo ngubani. Bengingazi ukuthi uBella Mine indodana kamongameli Mugabe. Ngize ngabakwazi lokhu sengitshelwa ngonogada sengiphumile ehoteleni.
Owesifazana lo uthi unkosikazi Mugabe ubemtshaya ngentambo yamagetsi, wasebenzisa ikhanda lalintambo elensimbi, wamtshaya wamdabula esifaqeni, waba lamanye amanxeba esiphundu. uthi konke lokho kusenzakala abantwana bakankosikazi Mgabe bathe bebona unina engena baphuma babaleka kanti abalindi bakankosikazi Mgabe abalichumi bebemi bebukele. Unkosazana Angels uthi akakwazi ukuthi ubejayelwani.
There's a few tweets going around saying that I'm dating one of the Mugabe brothers. I am not.
Kulamahungahunga athi ngikhombe omunye wamadodana kamongameli Mugabe. Lokhu ngamanga. Okwesibili ukuthi angisuye uMahotsha. Bengikule ihotela ngemva kokunxuswa umngane wami ukuthi sizokwejisa. Ngase ngisiza labangane bami ababili. Lokhu kungakwenzakali. Amadodana kaMgabe abevele engekho kule indlu yehotela ebesikiyo labangani bami.
Lesi senzo sikankosikazi Mgabe sesolo kakhulu izalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Unkosazana Sikhanyisiwe Khumalo uthi kufanele abhekane lo mthetho.
Into eyenziwe ngumama wethu uGrace Mgabe ayilunganga neze. Kumele vele ukuthi abhekane lengalo yomthetho. Usifundisani thina, ufundisani abantwana. Usehlisile isithunzi seZimbabwe kakhulu.
Omunye njalo weZimbabwe unkosazana Lindwe Sithole uthi lesi senzo asikhangelelwanga kumama wesizwe.
Umama uGrace Mgabe uphambanise kakhulu. Bekufanele yena akhulume kahle labantwana laba, ababonise kahle njengomzali. Ikakhulu futhi akuyona ingane yakhe, futhi akuyona ingane yasezweni lakhe.
Usenjalo kubikwa amadodana omabili kamongameli Mgabe esephinda xotshwa enteleni emva kwesenzo sikankosikazi Mgabe. Kukanti amapolisa abelokhu endimimbili ngokuthi unkosikazi Mgabe uzabotshwa na nokuthi uzamiswa yini emthethwandaba ngecala leli. Lobanje bekungakabi lo mbiko owethulwe ehofisi kamongameli Mgabe ngalolu daba. Umbiko owethulwe ekhelini yeTwitter yeZANU-PF uthi unkosikazi Mgabe uhlaselwe unkosazana Angels kodwa bengethuki ngoba uphephile. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingo Benedict Nhlapho.
Siyabonga Benedict. Kunjalo nje amabandla aphikisayo abalisa ele MDC elikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube lelikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai ethule imbiko lamhla esola kakhulu unkosikazi Mugabe esithi wenze ihlazo elikhulu. Amabandla la athi njengaye wonke umsolwa kumele unkosikazi Mugabe abotshwe. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lo councilor weMDCT kobulawayo umnumzana Mlandu Ncube.
Ngokuqala ngithanda ukuthi khona abantu bezele bekwazimhlophe ukuthi iminyaka emibili edlulileyo uGrace ubeziza amadoda amadala angomimisa lapho eZimbabwe ngamabizo ebakhombene ngamine izithini yokugcina kumnankagwa nosaramba. So uGrace kuyakhanya ukuthi ngasomama mpela. Khangela manje usikelana lomntwana abantu khona le eSouth Africa embhaqavule. Unika sikithabani emazweni angaphandle nabantu beZimbabwe. Njalo akusimangalisi ukuthi kabuthwanga ngokuvele eyisidila mkhuba umuntu nje ophonga ukusebenzisa imali ukuthelela zonke indawo. Mhlawumbe ngabe khona omunye osebanzisi ukuzama ukuavoid ukuthi avote khona ngoba vele njengumuntu yena onganaki imithetho.
Njengabasakhulayo siphatho bani elisikhangeleleyo emuntwini osesimeni sikamongameli ofana lo nkosikazi Mgabe?
Uyazi kuyasihlukuluza kakhulu ngoba size sikhumbula mpela umama uSali, size sikhumbule lo mama uJohana Mafuyane abasiyayo ngoba babezele besinakekela bebonakala besenza inhlelo zokukhuthaza ulutho ukubana likhulu. Kambe khangela lintombazana otshayiweyo nintombazana ophila ngokuzivukisa abathi kumodela. Nxa usumtshaya yona sesibeayiyo aphila ngayo ukuze aziphilise, wena ungumama yena lapho akhangelele khona umntwana ukubana awondliwe khona siyophephelaphi. Ngoba thine sikukhangeleyo ukuthi yebo ye ubaba ngaba lo dlami ubaba ebe ngumuntu ololaka kodwa nxa sisesikhala sisuka kubaba kumele siye kumama. Manje ke nanga umama wesizwe nxa ezayachaya abantwana bakomakhelwane uthina kithi lapha eZimbabwe siyasidengisa mhlophe ukuthi sikhala kangaka sithi umgabo uchaya abantu kade vele uthunywa ngumama. So thina sidanile ngoba hheyi uyasidengisa mpela umbala wakhe umama lo.
Ngezinye indlela uthi zimbila zantabanye ubaba lo mama kudaba lodlakela kumbe ubaba ungcono?
Ndingathi zimbila zantabanye ubaba lo mama kodwa ubaba abuye abe ngconywana ngoba ubaba ngatshaya phandle kwelizwe utshaya bakhe noma kungakude nje ukutshaya bakhe sila kulunganga kodwa umama usehambe uthuma athi kuyatshaya umakhelwane.
Alo-ke ngumnumzana Mlandu Ncube ukhansila webandla le-MDCT kobulawayo ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekhona le kobulawayo. Uzulu weZimbabwe lamhlanje unanze usuku lokuqhakathekisa imisebenzi yabezomvikela olwe Defense Forces Day. EHarare lapho obekulombuthano omkhulu uMongameli Robert Mugabe unikeze isicoco senhlonipho eseRoyal Order of Monumentapa Award kumuyi uFather Pascal Slevin oweOrder of the Franciscan Mission embonga imisebenzi yokuphathisa empini yenkululeko. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Uzulu uba ngumsindo wokujabulela ukufika kwaMongameli Robert Mugabe enkundleni yeNational Sports Stadium lapho aqale khona ngokuhlola abakubutho befolilekiyo ehamba ngemota yebutho. Kulezi nsuku usengena enkundleni ngemota yakhe yeZimwani aze afike kuleyo angena kiyo ukubhoda ehlola abakubutho laba, hathi lokho ayekwenza eminyakeni yangemuva esazizwa lapho ayengena ezihambela esukela esangweni elikhulu aze ayefika lapho kumele ame khona. UMongameli Mugabe uchaza umuyi uFather Slevin njengomuntu owayezinikele ukusebenzisana labensundu ngaleso sikhathi ababencindezelwa ngumbuso wabelungu kwabangela uxotshwa kwakhe elizweni ebuyiselwa kibo e-Ireland.
Father Pascal Slevin, in recognition of his sterling contribution to the liberation.
UFather Pascal Slevin unikezwa lesi sicoco nje kubonwa imisebenzi yakhe emikhulu ebalisa ukusiza uZulu ngesikhathi kulwiwa impi yenkululeko kanye lehlandla alidlalayo kwezentuthuko yelizwe leZimbabwe.
Kodwa abakhulumisane lalo msakazo okubalisa uMnumzana Jeffrey Moyo bachaze inyathelo likaMugabe ukunikeza lesi sicoco emuntwini wezokholo njengendlela yokuzilungiselela uhambo lwakhe lapho esengasawuhambi lumhlaba.
Kumele libone ukuthi uMugabe vele segugile usekhulile, njalo njengomuntu vele ukhonza kuRoman Catholic Church ufuna ukulungisela ubudlelwano bakhe ngibandla le church yakhe iRoman Catholic, ngoba abantu abagugileyo okusalayo yikufa. So kumele ube labantu abazamngcwaba phela manxa esefile. So uMugabe vele yenza ngenye indlela futhi yenza ifavor kuchurch yakhe.
Umoya uthi kungelani le misebenzi kamuyi okwenziwe nguMongameli kodwa kuphathelane laye kanye lemuli yakhe.
Ukuthi uMugabe uyenzele yena kuphela, singakhuluma amanga lapha. UMugabe uyazenzela yena ukulungisa ubudlelwano bakhe lenkonzo yakhe. Kumele libe kwazi ukuthi iRoman Catholic yakhe yayenza ama-findings ayo ngokubulawa kwabantu emadebhelelendi ama 20,000 ababulawa ngikukhura hundi phansi kwehulumende ika-Robert Mugabe. Njalo Mugabe sibona ukuthi yena segugile, ukufa kungabuya any skathi any time, inkonzo yakhe kumele imungcwabe. So uyadinga ubudlelwano lenkonzo yakhe.
Kube lezehlakalo ezimbalwa okubalisa esokwehluleka komunye wabekade bendizele enkundleni le. Wehluleka ukwehla kuhle wayawela endaweni ezakhiwe ngesamende okuhlala abantu kusoba lokuba ulimele njengoba ekhitshwe enkundleni ngesiphangiphangi ethwelwe imota ethwala abagulayo iambulance. Ngaphambilini kuke kwawa njalo elinye lamasotsha e-Air Force elikade lifolile enkundleni ngesikhathi uMongameli Mugabe esethula umbiko wakhe. UZulu kakhulukazi abesifazane babelokujabula okukhulu lapho omunye wabandize kule nkundla owesifazane uFlight Sergeant Tracy Munodawafa enze izimanga wehla kungela dubo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Uhlelo lamuhla olwe Life Talk, uhlelo lwabatsha lwe The Connection, sixoxa ngezenzo zikankosikazi Grace Mugabe obikwa ebhaxabule intombazana esakhulayo eSouth Africa ngemva kokuyithola ehoteleni ilendodana zakhe. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Singakangena esigabeni esilandelayo othi kisikhangele ezivela kwamanye amazwe. Udubo lokusilela kokudla emhlubulweni wamazwe agoqela eleSomalia, Ethiopia, lubikwa solusiba lukhulu ngamandla, lusenza abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa, i-700,000, babe sengozini yokubulawa yindlala. Abantu abangamakhulu amathathu i-300 babikwa sebefile engozini yokukhululwa lokugqitshelwa ludaka esikolweni seSierra Leone iFreetown ngemva kokuna kwezulu eliningi kakhulu ngempelasonto. Uhulumende usethule imbiko etshengisa ukuthi ulesikhwelede esifika amadola ngamakhulu amane i-$400 million kubo manisipala bonke elizweni jikelele. Ilizwe lilabo manisipala abafika phose ikhulu i-92. Lokhu kubikwa kubangela ukuthi omanisipala behluleke ukuqhuba imisebenzi yabo ngemfanelo. UZulu yena othwele nzima ngokuselakala kwemali lemisebenzi laye ulezikwelede zikamanisipala eziningi kakhulu okwenza imisebenzi kamanisipala efana lokutholisa uZulu amanzi ahlanzekileyo, imigwaqo engela magodi kunye lokulahlwa kwezibi kube nzima. Sixoxelo kansela wedolobho leHarare uMnumzana Peter Moyo othi uhulumende nguye owenza kungabi lula ukuthi umanisipala aqhube inhlelo zakhe.
Njengoba nikwazi ukuthi khona savela sakukhuluma laphana besimali zabelisperezi ezazilabantu ukuthi khona ikansili lanabantu abalamali kwavela kwaqalisela khonaphayana amakansili zaqala yena mali iziniseni uthi besokunjalo-ke yona ikansili yayinesikweredi nabantu abantu labayana abazange bathiwa khonani pela ikansili yayisela sikweredi seni yasala ikuredi so kathesi abantu bebekele ukubhadala nayo uhulumende kuyona ezikwelede ezinkulu ukudlula abanye bonke. Bangabona ukuthi kona bona yibo balezikwelede abagadali sebesithi kuthiwa khona hayi sesesula izikwelede ngoba bebefuna ukubona bazidefe bona. So into abayiyenzayo lapha kumgceke abasezimbabwe fuze bakubone khona ukuthi kona sidila la mathothi lapha abantu abakungafuni ukuthi athi i-responsibility ukuthi kona ibona yibo ababulala ama-local authority kuvele akula mntu abangamblema amapotholo agcwele konke asomlando kabani umlando wekulu
lizakhamizi lazo ziyehluleka ukubhadala lokhu kungalakho kusengezelela na udubo lokusilela kwemali zenhlelo zama-municipality.
Abantu nje abantu makhaza bayafuna ukuthi bona babhadale kodwa-ke bayabhadala imali yakhona bayayithatha ngaphi ama-industry abantu akabasebenzi bazihlalele abantu ezindlini oyabe nayo imali yona leyo esebenzile ukuthi khona usebenzi ayikho uyayithatha ngaphi akulabantu bayayithatha khona abantu ngaze bafuna ukubhadala kufila ngisebenzi ngoba abanayo imali yakhona ama-pensioners wes abanda umuntu mayepiwa $25 ezona isiperedi ye-monthly cost yakhona iyi-$34 akusebenzihlutho uhulumende uvele sezehlulekile okuningi ngakhuluma sitini kodwa kusemgceke ukuthi khona uhulumende sehlulekile kuphela zwi abantu ngaze bafuna ukubhadala imali yakhona kayikho uyabhadala umuntu uyayithatha ngaphi i-industry yonke ivalile ama-graduate ayatekisa ama-doctors akula ama-doctors ayatekisa ama-doctors so akula lapho abangayithola khona abantu sizaba lokho siphakathi kodubo lonolu size sibone ukuthi khona uhulumende lowu uyakuhambisa kanjani.
Alo-ke ngumnumzana Peter Moyo kansela wedolobho leHarare wekhuluma ecingweni leStudio 7 okhona le eHarare. Lokhu sikudaba lunye siphinde saxoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya othi uhulumende nguye owehluleka ukuvuselela umnotho welizwe okubangela ukuthi abantu behluleke ukuhlawula imali kamanisipala.
Vele into yakhona phela ibambene lo mnotho welizwe ngoba sisala sikhuluma nje sokunjonge sithi thina i-industry nxa efile ngoba abantu be-industry ama-business persons e-industry lama-companies yeba bavama ukuvama ukubhadala imali eziningi ezama-rate ngoba ama-properties abo angathi ayadula umuntu kazana nje kathesi vele kana umsebenzi kuyakengisela nje ukuthi umumo wolizwe kawumanga umhlelo wabona bekhuluma abantu bezanipese sithi umumo omekahle so sokutshengisela vele ukuthi uhulumende laye vele imali elilushwane ayizuzayo iyabe isibhadala aba izisebenzi sibe ngasabhadala izikwele so uqondani khonokho nje njengo-institute akuluyithithi umnotho welizwe yikho izinto zibe kahle ngoba uhulumende laye kazama ukuthi angadlalisa imali selokhu bebhotabhota emazweni omgabe bedlala izimali bekhiphe izimali amaweni $1 billion ama-university angenamsebenzi kulungisiswe izikwele zama-council
manje udubo lona lolu olokusilela kwemali nxa lungaqhubeka lunjalo ubona ungani kuzawonakala njani amadolobho
lelo liqiniso ngoba kade sivele emadolobheni sonjengamangema ngama-reserve ngoba ezindawo azila manzi nxa kungela amagesi vele abantu bathwala inkuni kuzatshengisela ukuthi nxa ama-council esesethiwe ukuthi azizi imali ama-services imigwaqo izabe lokhu ibhilizeka kusokuba lemikhuhlane eminingi ngoba amanzi nxa emalutshwane imikhuhlane iba mningi kakhulu khona lo kuhlanzeka nje kwamadolobha vele kuyatshengisela ukuthi nxa vele nxa yikhonapha e-Harare ukuhlanzeka kwe-Harare kuthene lokuhlanzeka engikubonayo e-Washington be-Berlin ngoba amanzi ngapha amanzi vele kuyahlelela amanzi so kwenza ukuthi impilo yabantu umumo wempilo yabantu uphambanisheke ngokuswelekala kwezimali ezingena kukhansil
lo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungulayo zombusazwe bekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Indlala lokusilela kwamanzi ludubo olukhulu olubhekane lezakhamizi zeBrunaberg eMatabeleland South kodwa ukungabi lesithupha kanye lephepha lokuzalwa luhlupho olwedlula indlala lokusilela kwamanzi kulumango okunengasikuzweni kunompumelelo moyo eseBrunaberg.
Bekhuluma ngemva komhlangano oqoqwe libandla lezaphu emavinkilini eBrunaberg, izakhamizi zesiqintini seMangwe zithi indlala lokusilela kwamanzi bayakubona kodwa ukungabi lezithupha kanye lama-birth certificate kubenza bazibone bengasobantu ngoba kungelanto abayenelisa ukuyenza empilweni. Osakhulayo u-Honestine Leya osuka komaninji uthe kalasithupha le-birth certificate abazali bakhe babhubha njalo abantu abangaba ngabafakazi bokuthi athole lezo ncwadi bakude.
Iproblemu endayo ye-birth yesithupha kodwa amanye amaphepha akhona ngafile afana nama-birth certificate akababa lo mama kwanile but sekunzima ukuthi ngithole abafakazi ngoba abadala bakhe seGoli kungelwa ngamfakazi.
Umlisa wengulubeni umnumzana Peter Chuma uthe kunzima ukuthathela abantwana incwadi zokuzalwa ecela uhulumende ukuba angenele.
Akula muntu akwatshontsha umuntu kulo nina uthethi watshona kulo yise unina siwatshona kathi uncedo uyekhila ngapha ukuthi umuntu enikwe ngoba akula muntu esake sazokuthaa ukuthi utshontshe umntwana. Manje ukuthi ukuthi umuntu usethwele nzima uyagada imali kayikho engumuntu lwano ogada esiya ngeenzizi kumbe eplamtri.
Isakhamuzi seBrunaberg unkosazana Jerita Dube uthi kunzima ukuthola ubufakazi uma uthe wafelwa njalo nemali iluhlupho ukuthi abantu beye eplamtri ukuyathatha incwadi zokuzalwa.
Kuba nzima ukuthi uthole abafakazi uma kukuthi abazali bathona befa umntwana esasemncane ngoba lezo zimali zokuthi uhambe ugadise labo bantu yobathatha khatshana kunzima lobu fakazi bakhona busebanzima ukuthi uqala ngaphi uyongenaphi.
Unkosikazi Regina Gumede uthe usasemutsha kodwa ulohlupho lokutholela umntwana amzala eGoli incwadi yokuzalwa ethi nalapho besiya ekuvoteni abantwana baza kwehluleka ukubhalisa ukuvota.
Kulilungelo lomntwana wonke ukuthi abe le certificate njalo ekukhuleni kwakhe kwenza ukuthi akwanise ukuvota. Abanye ngikhuluma ngabakhulileyo njengamanje kuzanywa ukuthi fanele siye kumavoti kumnyaka ozayo abange bakuthole ukuvota ngoba kuzithola lezo ncwadi kulobunzima.
Unompilo Sibanda ucele uhulumende ukuba ananzelele ukuba iningi labantwana abafelwa ngabazali abanancwadi zokuzalwa.
mina esayidini lami ama-birth certificate sibili ngilayo, kodwa ngikhalela abantwana bakamama bafelwa ngunina loyise kabala gogo. So ama-birth certificate kuyahlupha kakhulu ukuthi lingasincedisa kakhulu kubana la abantwana banjalo abangalaba abayizintandane kakhulu. Loba abangasozintandane bakhona abanye abaloko behanjwa behamba besiyakhona bethatha izithupha zingala makhanda, uluze izimali ekusendlantambama besifuna ukuthi ngabe kuyasincedisa ukuthi babuye eduzane lapho esikhona ukuthi sizothatha ama-birth certificate lezithupha njengobana uhlelo lokubana sifanele sivote lube khona kaseduzane.
Umnumzana Talent Ndebele uthe laba abazalelwa eGoli banobunzima obukhulu.
Abanye abantwana bazalwa khonapha eZimbabwe bazalwa esibhedlela zakibo khona eBonaberg, kodwa abazali babo bahle basuka bengathatha ama-birth certificate bahamba baye eGoli iminyaka leminyaka, kodwa sebeze bakhula sebe labo 18 years vela ama-birth certificate. Laba bantwana sebedinga ama-birth certificate, kodwa uma besiyazama kodwa wona abazali bebuya kodwa ogogo bakhona.
Uhlupho lokuthola incwadi zokuzalwa lezithupha ludubo olukhulu eBonaberg. Iningi labantu lithi kuzaba lukhuni ukuphatheka kuhlelo lokubhalisa ukuvota kanye nokuvota. Ngimena iStudio 7 iseBonaberg, nginguNompumelelo Moyo.
Ake sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weleMelika.
Ilizwe leSouth Sudan kalizake libe lokuthula njengoba kwaqalisa impi yomvukela lisanda kuthola uzibuse. Abantu abaningi okumangalisayo sebafa kulelo lizwe, kuthi ke abedlula izigidi ezine 4 million babalika emizini yabo. Lokhu sokwenze ukuthi ilizwe leli libe leziphepheli eziningi selokhu kwaqhamuka umvukela owesabekayo kakhulu elizweni leRwanda. Loba nje walobelwana isivumelwano sokukhumisana umlotha ngomnyaka ka-2015, kwabunjwa njalo uhulumende womanyano, konke lokhu kusobala ukuthi akusebenzi elizweni leSouth Sudan. Umnyaka usanda kuqalisa, umongameli Salva Kiir wathi sokumele ukuthi kube lokuthula elizweni lakhe kubekwe phansi izikhali, njalo uzakhipha abantu abavalelwa entilongweni abaphikisa uhulumende. Wonke lokhu akuzange kusebenze. Inhlanganiso yamazwe yomhlaba wonke jikelele e-United Nations ithi lokhu kuqhubekela phambili ukulwisana kulelo lizwe, njalo izibotshwa kazingakhululwa. Lokhu kwenzakala kakhulu edolobheni leBagak esabelweni se-Upper Nile State. NgoNtulikazi, inhlanganiso ebona ngezentuthuko e-Intergovernmental Authority on Development kumbe i-IGAD yathi ifuna ukuthi abalwisanayo laba bahlale phansi bakhulume ngodaba lolu kuvuselelwe isivumelwano somnyaka ka-2015. Amazwe agoqela eleNorway, iBrithani leMelika asola kakhulu ngoNtulikazi impi yomvukela yakweleSouth Sudan esithi ikhahlameza abantu abaningi okumangalisayo, njalo ibisela muva ingqubela phambili kulelo lizwe.
Lolo-ke bekuludaba luveza imbono kahulumende weleMelika. Intombazana yeZimbabwe ecula iseSouth Africa uDudu Malinga isigqibela ke behlelo lothula lamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele indaba ebesilazo kuhlelo lothula lamhlanje. Unkosikazi Grace Mugabe obemele aye emthethwandaba weSouth Africa ngemva kwekwetheswa icala lokuchaya osakhulayo intombazana eyatholakala ehoteleni labantu bakhe kasayanga emthethwandaba lamhlanje. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande, ngilithiya ke kuStudio 7 Live Talk lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.